Ibrantshi yami sithe ngisukume ngincintise ekhethweni lokuba ngumongameli. Ngithe ngonela ukusukuma kwaba lo muntu ongazange ahlaziye adingisise kuhle ukuthi ngimi kanjani ephathini. Wasegijimela-ke yena ukuthi eye kunozindaba kumaphephandaba ayekhuluma ukuthi uSibanye lo asimazi njalo akekho ephathini. So-ke yikho okwenzakale lapho-ke wasekubhala lezo ndaba zasabalala umhlaba wonke lo ukuthi uSibanye Lizwe asilolunga lephathi. Mina Mfokagande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukisela ngo-2010 ngilamakhadi ami wonke kusukisela ngo-2010 kuze kuzofika lamuhla. I'm a fully paid up member kuze kuyefika uDisemba ikhadi lami li-right elalonyaka. So-ke yindaba eyenzakalayo ukuthi umuntu wagijima wayakhuluma khonokho. Anzange ngizihlupheke ukuthi ngihlale ngiphikisa ngoba.
Kodwa bona bathi uze waba lilunga lebandla ngoMatch lo umnyaka, bengabe bekhona yini abalenjongo enjalo?
Ngizazi ukuthi ngimi kanjani. Lo muntu wahamba wacebela leyo nto ngumuntu laye oncintisayo, obencintisa ukuthi ebe ngumongameli webandla lethu lezaphu. Yikho-ke ngabona ngoba sisonke khona ngale eMathebeleni South Province. Sesihamba-ke ukuthi sincintisana ndawonye labulayi akasakuthandaka lokho. Yikho-ke mina ngomgqibelo amakhehla avele eMathebeleni South bahlale phansi bahlangana ukuthi bekhangele kuhle indaba yami le. Bayikhangela-ke baxoxisana basebecela ukubona amakhadi ami ukuthi kube lobufakazi. Ngawaveza lawo makhadi, hhayi bahle bawo nti hhayi ngiqinisile ukuthi ngililunga lenhlanganiso. Basebebhala-ke incwadi etsho ukuthi hhayi uSibanye Lizwe ulilunga elipheleleyo lezaphu njalo uyakufanela ukuthi ancintise isihlalo sikamongameli. Yikho okwenzakaleyo-ke ngikhona emncintisweni kande, hhayi angiyindawo, ngikhona ngizancintisa esihlalweni leso lami njengabanye. Ngabona sesibahlanu khathesi abancintisayo leso sihlalo. Yikho okwenzakalayo Mfokagande.